Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili lengxenye 20,499 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo abafika phose amakhulu amahlanu 439 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eyeWorld Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu nguDokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele nizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sivile. Le yiyo indlela kuphela engasiza kwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona okuqakathekileyo okumele liyekwenza, okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye
medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo siwathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu ebantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bebhotabhote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezithiyeneyo. Asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha abathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha abathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi abantu bayazulazula endaweni ezithiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu ukwenza kwabo akutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje amamaski yona la abakhuluma ngawo, kodwa bagqoka nxa bebona umpholisa kumbeni besalisa ukungena kwezinye indawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba, singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone, babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCOVID.
UDube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhathi umuntu uthi akundlingisela imota ndoda, yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ongamasipanele engelalutho ephongubuya. Uhlube kwasi singavula imota yakho yikuganda kuphela. Yikho abakwenzayo. Okwabo abasebenzisi singathi yi-planning baphongwenza nje. Uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi bakuqala njani ukukhuluma umuntu wonke elime elibele. Kungakhanya ukuthi iqale nini. Kwangazwakali ukuthi uza kuya emsebenzini uza ngobani. Kungakhanyi lutho. Kuba nzima sibili ukuthi kona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCOVID-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamu nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.